lokho kuphume emhlanganweni nathi izindaba owenzelwe esigodlweni sebandla le-MDCT e-Harvest House eHarare namhlanje. Omunye wabakhokheli bomanyano lo ongowebandla le-PDP umnumzana Tendai Biti onguye okhokhelele iqula leli eliye eMelika uthe uhambo lwabo belijonge ukuphathisa eleZimbabwe yasho ukuyadela ilizwe izithezo zenotho njengalokhu osokuphuma endabeni. Omunye njalo wabakhokheli bebandla le-MDC elikumanyano munye umnumzana uSmith Ncube uthi imbiko ethi iqula le-MDC Alliance eliye eMelika lihambe ngenjongo yokuyaphuthaza leyo lizwe ukuthi liqinise izijeziso ezalitholela eleZimbabwe ingamanga aqanda iZANU-PF.
Bona lawo ngamanga aluhlaza sibili siyakwazi ukuthi siku-introduce government njenge-MDC ucomrade bithi wade se-America nami nocomrade bithi e-Iraq nochinamasa nombengegwe logodle sasiku-re-engagement team kahulumende zihamba amazwe wonke zisithi izijeziso zenotho ezikhona kazikhitshwe ukwenzela ukuthi siqalise kakuhle eZimbabwe.
Wengeze ethi imibiko enje ijonge ukunyampisa izinhliziyo zabantu abasekeli bamabandla abomba i-MDC Alliance lona ukhetho solusondele kanye ngomnyaka ozayo. Ngakho-ke ukhuthaza abantu ukuthi bengalahli imbeleko ngemibiko le kodwa baqhubeke bebhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo, kodwa ekhala ngokuthi ngabe uhulumende uyenza kube lula ukwenza njalo ngoba khathesi incwadi ezifunakalayo ziziningi kakhulu. Uncube uthi iZANU-PF uma iqinisile ukuthi ifuna ukulungisisa ezokhetho kufuze ivume ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yodwa yenelise ukubala amavoti iwatshengize uZulu khonapho khonapho.
Zeko okumele ibe independent kumele ibala amavoti e-polling stations iwahlanganise iwafake emzulini siwazisonke.
Osakhulayo umnumzana Sondlane Dube uthi okhulunywe ngabe-MDC Alliance njalo okuthi bebesiyadinga ukuqiniselwa kweZimbabwe izithezo zomnotho kuyinkulumo nje yeZANU-PF ejonge ukungcolisa lumanyano.
Kukhula ngalokhu abakhulumayo ngoba akula muntu ongabe becabanga osengqondweni ukuthi sengahamba intethela ama-sanctions, lokhu ngeke kwenzakala.
Ingcishi yezombusazwe umnumzana Adam Sithole uthi abe-MDC Alliance bebevele bengafuzanga baye eMelika ngoba uZulu ubesithi amabandla lawa angancedana leZANU-PF ukwakha ilizwe yathi ukugijimela ukuyakhuluma labalelo lizwe yena uhulumende omutsha engakakhulumisani lalo.
Akulandaba ukuthi bebesiyodingani, kimi bekungamelanga bahambe ngikhona ngale ngalesi sikhathi. Ukuthi bebesiyodinga ama-sanction bebesiyodingani, hayi lokhu singakudinga zukusiphele, kodwa-ke bebevele belandeni ngoba into kade yenzakale bekuyinto entsha. Labo bebelethuba ukuthi behle bekhulume khonapho ebantwini beZimbabwe ukuthi bona bakuthatha njani.
Uqhubeke ethi lisesekhona ithuba lokuguqula isimo seZimbabwe, ngakho-ke kufuze banike umongameli Emmerson Mnangagwa isikhathi. Ekhuluma emhlanganweni munye uBiti ongomunye wabakhokheli bomanyano we-MDC Alliance ekhokhelela i-PDP uthi abasoze baxolise kuZANU-PF loba emphakathini ngoba uhambo lwabo belungele ukulungisisa inhlalakahle kaZulu, njalo inkulumo zeZANU-PF azisoze zibethusele ukuthi bengenzi lokho. Wengeze wathi kunje i-MDC Alliance iqoqa ukuya kwele-China naseRussia ngomnyaka ozayo. Abe-MDC Alliance sebenxuswe uhulumende weMelika kungxoxo yokuchasisa okwenzakala eZimbabwe nokuthi umumo usuvumelana ukuthi ilizwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo ngemva kokususwa embusweni kwayengumongameli Robert Mugabe. Inkokheli ye-MDC Alliance ebikhona emhlanganweni lo ibathisela uNcube emela i-MDC yakhe lomsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kanye loBiti owe-PDP onguye okhokhela iqhula lalomanyano eliye kwele-Melika. Ngimele isithuthu sezimu seHarare, ngiyuGibson Bhede.